sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 16 kuNtulikazi 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo.
Ubaba uMnankagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hhayi.
Abakubandla le-ZANU-PF bathi basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-patriotic bill. Sizalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye izozizwa kulo msakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla le-Citizens Coalition for Change bebethe gwaqa eMkhoba Stadium eGweru namhlanje emhlanganweni omkhulu wokusungula umkhankaso wokhetho olukhulu oluzaqhutshwa mhlaka 23 Ncwabakazi. Ngakufanayo ele ZANU-PF belikhankasa emaSwingo lapho umongameli Emmerson Mnangagwa wathembise khona abantu izulu lomhlaba ingakhethwa ngoZulu, kubika u-Ezra Jesus Banda.
Umkhokheli webandla le-TPC uMnumzana Nelson Chamisa utshela abalandeli bemandla lakhe ukuthi senqobile kukhetho oluzayo, njalo abantu kumele bebone ukuthi bavotela inhlala kahle.
Tikuya nekampeni sithi tuda kusarudza hurumende yemunhu wese, mutungamiriri wemunhu wese, upenyu wemunhu wese, ikonomi yemunhu wese, ivura yemunhu wese, rugare wemunhu wese, mari yemunhu wese, bidzo yemunhu wese, bazare yemunhu wese, imali yemunhu wese,
umsebenzi yemunhu wese, inkululeko yemunhu wese.
Uqhubele phambili uChamisa esithi umbuso wakhe awusoze uthathele abantu umhlaba.
Udaba lomhlaba 24
Uchamisa uthi lanxa kulabanye abancintisa besithi bengabe TPC bangqotshwa ngoba bathengwe iZANU PF. Kusenjalo umongameli Emmerson Mnangagwa laye ubeke ugudu ekhankasela ukhetho oluzayo. Utshela amalunga ebandlaleli uba kuningi osekwenzekele, ngakho ke kumele abantu bamvotele ngobuningi babo. Bekule nkulungwane lenkulungwane zabantu emhlanganweni lo. Ilunga leZANU-PF uMnumzana Khulakwashe Musaka uthi ibandla lakhe lizanqoba kukhetho oluzayo.
Kusegcekeni ukubana ubaba uMnankagwa uyawina, osekusele ukuthi sikhale ukuthi uwina nge-margin enganani kodwa hhayi usenqobile. So ngomafitshane sithi ukukhankasa kuhamba kakuhle, kuhamba ngokuthula, kulokubambana okumangalisayo ebandla leZANU-PF endaweni eziningi ezijiyeneyo. Izimoto zethu ziyagijima phansi laphezulu, bayagijima ama-central committee, bayagijima ama-NCA, bayagijima ama-provincial member ethu, bayagijima i-DCC yethu, wonke wonke umuntu yagijima campaign ama senator ethu bayagijima sokulokubamba nokuthize ebandleni lezano PF
abebandla lezaphu lele United Zimbabwe Alliance bathi labo bayabhotabhota becela ukuvotelwa umkhokheli ebandla lezaphu mnumzana Sibangelizwe Nkomo uthi basebenza emphakathini
sisiyabhota indawanya nayo yonke sikhangelele ukuthi sibhote ilizwe lonke size siyefika khona eManikaland leMashonaland West lapho esilama candidates ama council khona ikho ke sibhizi sibili ngakho lokho uduwo nje esihlangane lalo olukhulu ukuthi kasenelisanga ukuthi sifake umongameli ukuthi ancintise kuzihlalo sika mongameli kungenxa yokuthi imali yasuka yabankulu kakhulu le eyaqanjwayo izeki
umnumzana Frank Mhlangamsekelo umkhokheli webandlela United Zimbabwe Alliance uthi bathakazelelwa nguZulu
iuza iyaqhubeka ngomkhankaso wama campaigns siqhubekela phambili senza konke silungiselela ukuthi sinqobe kulolu khetho luka 2023 siyenzeni konke ngokuthula kungabi lodlame konke asikwenzeni ngokuthula sithi no to violence
umnumzana efi idlela ncube olandela emkhankaso eqhutshwa ngamabandla wonke uthi kunenge okuthenjiswa abantu lonyaka ngesikhathi sokhetho
amaqembu ayathembisa ebantwini ukuthi aza kwenza lokhu lalokhuyana nxa ngingaqala ngeqembu lezanu PF okunenge lithembisa khona lokhuyana elalikuthembise ngo-2018 elalikuthembise ngo-2013 ngo-2008 okunye njalo yilokho elalikuthembise ngo-19 80 okulokhe kungenzekanga okunengi kwangikhona yilokho ababe kuthembiswe ngo-1985 1995 lokho bekuthembisa ukuthi baza kwenzela abantu lokho bengakugcwalisanga izinto ezinjengemisebenzi lizwe lokho elingelamisebenzi kakula industry kakula zomnotho abantu bafunda nzima kwakulezithembiso zokuthi kuzaba lemfundo yamahala lokho ingekho lezinto nje ezihlukahlukeneyo ukuthi omama baza kwelatshwa mahala ezibhedlela bayebeletha mahala abantwana belatshwe mahala lokho kubhada lokho kuthenjiswa nje kungenziwa kodwa kukhona okutsha njalo abakuthembisayo lokhu lalokhuyana kodwa kulutshwane kulalokho abakuthembisa kwangenzeke iqembu le-CCC lalo siyalibona liyakhankasa njalo lanxa livinjelwa liyavinjelwa kakhulu kodwa isethembiso salo sigxile kakhulu kunguquko eliza yiletha leli qembu uma lingathatha uhulumende ukuthi lizadiliza konke okubo okwenziwe izanu PF kusuka ngo-1980 yikho lapho liqine khona kakhulu thembisa imisebenzi thembisa utshintsho ezomnotho ezisebenzayo ukuphela kwamalayini emabhenki lezinto ezinjalo
iningi labantu lithi liyavota lonyaka uhlanganisela lentsha kukhetho lukamhlaka 23 ngcwabakazi 2023 ngiyimane estudio 7 ngapha eGweru igama lami uJesus Jesus ba
inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act umthetho lo obizwa ngokuthi Criminal Law Codification and Reform Amendment Act upasiswe ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngeviki ephelileyo umnumzana Nhlanhla Moses Ncube okuhlanganiswe Freedom Alliance uthi i-Amnesty International ikhuluma ukuthakazelelwa nguZulu
siyayibonga i-Amnesty International ukuthi ingeyezinye zenhlangano ezima loZulu weZimbabwe ukuthi ithothoze isenzo esibi kangaka umnankagwa kungomunye umuntu bekumele kumyangise ukuthi even imbali yelizwe izambhala njengomuntu owephula ilungelo labantu ngendlela esabekayo ikakhulu esebenzisa umthetho ngoba kufuna ukuthi kungabi lo muntu ophikisayo ongathi ukuthi okwenzakala eZimbabwe akulunganga
pho manje kumele kwenziweni ngoba i-Amnesty ithi ngcono umthetho lo ulahlelwe kanjani
umthetho lo kumele ukuthi uphikise kumele ukuthi uZulu weZimbabwe naye asukume ukuthi umthetho lo siyawuphikisa sivumelana naye i-Amnesty International ngoba incedisa thina khona lokho esikusolayo futhi bekufuneka ngabe kuyavuma uZulu weZimbabwe amjezise ngokuthi angamvoteli ngoba nxa kuvotelwa umuntu onje isiko azalithiya livi kakhulu liyenyanyeka elingasala kuZulu owelize even i-generation elandelayo yikho sekumele ukuthi bakufunde ukuthi kumele ungavela ube sesikhundleni wenze imithetho yokuthi awusola uyabe ungumuntu onjani ongasolwayo nguhulumende onjani ongasolwayo engathi uhulumende abaphethe even abe-America abale democracy labo bayasola yona iZimbabwe iyabasola uhulumende bakwezinye indawo
umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuhlanganiswa we-Freedom Alliance sixoxe laye ese-Johannesburg kwele South Africa siphinde saxoxa ngodaba lolu lo mnumzana Believe Gqakule okubandla lezanu PF
Iphathwa kubhile ngokuthi ivikele ilizwe lethu lingathengiswa ngabanye bethu. Ukuthi nawe umuntu kumele ube umuntu ongahambi usiyatshela ukuthi ilizwe lakho walethile lizithezo zenotho. Ngokunjalo ukukhulume kubi ngelizwe lakho. Nelizwe lakho ukukhuluma ayibona ngomuntu but ngelizwe lakho. Ilizwe into eqakathekileyo kakhulu ongamelanga siyithengise. Njalo khonapho ungakhangela kuthi ilizwe yinto eqakathekileyo ngoba ilizwe lethu sonke. Ungakhangeli nakabeza abantu behlupheka bezezenje phakathi kwelizwe. Kudalwa ngabanye bethu becela bethi hayi into kazimanga kuhle kumele bethengiswe kumele bethengiswe. Izithezo zenotho zihluphekisa umuntu ohluphekayo vele kithi. Abantu abahlezi ukuthi vele abalanda abazwa vele ngama-sanctions.
Ye kodwa-ke kulabantu njenge-Amnesty International inhlanganiso ezithi kolonke vele ukuthi kubisa umthetho nje akulunganga. Wena ubona zani ungalahlwa yini umthetho?
Kusiya ngokuthi abanye bethu bakubone njani kodwa mina ngibona ngani umthetho lowo uze ngemva kokunanzelela kakhulu ukuthi kube nobuchapha bokuthengisa abantu bethengisa ilizwe labo besiyakhuluma into ezingayisizo ngelizwe labo besiyakhuluma amanga ngelizwe labo befuna ukuwa-advansa ama-agendas abo aqatshileyo besebenzisa ukuthengisa ilizwe labo. Kunenda kakhulu okwenza lele kithi sokuwonakeleyo ngobumo ukuthi abanye bethu besiyakhuluma amanga bona ngale ngelizwe labo besiyathengisa ilizwe labo elithengisa umthetho lowo uzazifikela khonokho ikakhulu kithi thina abanikazi belizwe elithengisa ilizwe lelo.
Umnumzana Belief Gawule ukubandla leZANU-PF besixoxa laye ekoBulawayo. Zangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele sivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba iqhubekela phambili impi kwele Ukraine lapho le Ukraine lilwisana kabuhlungu nebutho le-Russia esabelweni seDonetsk. Soke isikhathi sezamasiko. Namhla sixoxa lomnumzana David Mhlavinyana Ngwenya inyanga elodumo ehlala koBulawayo. Sawamukela uhlelo wakho.
Ngiyabonga Thokoze.
Yes, namhlanje ke sikhuluma ngokucolwa phumbe ukucola into ezinjalo. Ukusitshela ukuthi vele kuyini lokho?
Ukucola kusho ukuthi nga umuntu esekhuphile amalobolo enkulu yenkomo ukucolwayo. Ukucola kuyikubonga ukuthi lomkolo lihlambuluke iy'hloko zombili zikhululeke ukuthi mkhwenyana usuqedile umlando usungumkhwenyana ogcweleyo. Inkomo yana yokucola iyadatshulwa phakathi abanye bathathe umhlubulo wangancane kodwa lina elikhupha izinkomo liyayijabula inkomo liyana umhlubulo wenu liwupheke labana labo bazathi befika khona lekibo lenyama liyana bazabizana nezihlobo ukuthi hhayi sebebuyile laba kade bethuniwe ukuthi bayecolwa. Yikho-ke sebezaqhathelana amaqasha ukwenzela ukuthi wonke umuntu azuze isobho lomhluzi umkhilokuyana wenza ukuthi kuhlambulula inhliziyo zabantu kuyaqinisa futhi ukuthi ubani uselobolile useqedile kakusesamlandi kwenzeka ukuthi abantwana bengakhathaziki babe sebehlengiwe ukugcweleyo. Ukuhlenga kusho ukuthi basebelotsholwe akuhlenga into ezabahlupha ngoba kuyabe sokuhlambulukile.
Ye singathi kuvame kangalani khonokho kulezi nsuku?
Kulezi nsuku inswelo yizo zikhona kodwa-ke nxa ungenziwa ngalokho usungumlando lwantwaneni nxa bengahlengwanga inhlupho kazipheli kubo ngoba amadlozi ayibo kanina lapha khona abazalwa khona babe bengadlanga lutho. Yikho lokufeleyo laye ukuthi uqedise lokho nxa engalalutho abantu abakhe bengakhula sebesebenza bazaqala ngokukhupha lobololeliyana ukwenza ukuthi bacolwe.
Lo ngumnumzana David Mhlavinyana Ngwenya inyanga elodumo ihlala koBulawayo.
Babethethela amadlo bengcina amasiko
ngoma nje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useNispanda Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa. Ngiyakhola libe leviki enhle.
Usiphatheleni namhlanje?
Ngifuna sikhangele ukuloba kukaPaul ebhalela uTimothy ichapter ka-1, Timothy wokuqala ichapter ka-1. Sikhangele ke la mavesi kusuka kuverse 3 sisehla siya phansi sisiya kuverse ka-6. Uthi yena uPaul nxa eloba, kwathi mhla ngisiya eMacedonia ngakutshela ukuba uhlale e-Efeso ukuze ulaye abathile ukuba bangafundisi okwahlukileyo, futhi bangachithi isikhathi belalela izinganekwane lezindaba zosendo olokuzalana ezingapheliyo ezibanga ukuphikisana endaweni yokuba ziqhube icebo likaNkulunkulu elisekukholweni okuyikhona esikuqondileyo ngokulaya kwethu luthando oluvela enhliziyweni emhlophe lakuso isazelo esihle nasekukholweni okuqotho. Ngakho ke siyananzelela lapho ukuba imilayo eminingi uPawulu ayeyinika abalandeli bakhe uTimothy, kumbe sithi njalo eloba ebhalela amabandla ayewaqalisile kumbe amabandla ayencedisa ukuba akhule, siyananzelela ukuba into yayimqoka kuye kwayikuba abantu bangaphambanisi kumbe bangaphambuki ekufundiseni okukhona elizwini likaNkulunkulu. Siyabona ukuthi into yayimqoka kuye uPawulu yikuba abantu amakholwa bazwisise ilizwi likaNkulunkulu, ngoba kuyilo elenza ukuba umuntu azwisise ukuba uNkulunkulu ungubani, akwanise ukuzwisisa njalo ukuthi angathandaza njani, akwanise njalo ukuzwisisa ukuba angaziphatha njani nxa ezithi yena ungumKristu, njalo lokuthi angakhula njani esiKristwini. So siyanazela ukuba uPawulu nxa eloba incwadi zakhe zonke, umbhalo kaThixo, iBhayibheli, ilizwe likaNkulunkulu lalimqoka kuye, laliyilo eliba isisekelo sento yonke. Siyananzelela ukuba wayelaya amabandla izinto ezehlukeneyo, kodwa zonke izinto wayebalaya esukela elizwini likaNkulunkulu, ngoba lona liqakathekile. Amaviki lawa ayedlulileyo sikwanisile ukuthi sicandule njalo sibeke silontshe iBhayibheli lesiNdebele, lona ebelichasiswa licazulwa lisuka ku-NIV, iversion ye-NIV esilungu kwalungise lesiNdebele. Lelo Bhayibheli ke selingenile ebantwini esizweni sangapha esemathebeleland. Kuqakathekile ke ukuthi wonke umuntu ongumKristu lalo ongasomKristu ofisa ukuzwisisa ngoNkulunkulu, ukuzwisisa kwakhe uNkulunkulu lokukwazi kwakhe uNkulunkulu kusukele ekubeni abelazi iBhayibheli. Ngakho kuqakathekile ukuthi iBhayibheli libe ezandleni zomuntu wonke, ngoba siyananzelela ukuba into eduhisa abantu ikuba ke babe bengabali, bengachasiselwa, bengafundiswa iBhayibheli. UPawulu uthena nxa esekhuluma ilizwi likaNkulunkulu uthi linjengomhedla, ikanti njalo uthi ilizwi likaNkulunkulu liyenza ukuba umuntu abe nolwazi, ukuba umuntu akhule elwazini lwakhe lukaNkulunkulu. Akuleni indlela ongakhula ngayo. UJesu yena nxa ekhuluma ngelizwi likaNkulunkulu uthi yena umuntu angeke aphilwa ngesinkwa kuphela, kodwa uphila ngelizwi elivela kuNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni. Baba, ngegama likaJesu ngiyathandazela abalaleli bami bonke ukuba nxa bebala ilizwi lakho kumbe belilalela livule ingqondo zabo, Nkulunkulu wami ngiyathandaza ukuba bazokulangathelela ukuzwa ilizwi lakho. Ngegama likaJesu ngiyathandaza. Amen.
Lo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi uSenispanda. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Sokuyisikhathi sabatsha. Lamhlanje ke kwezabatsha siqoka lo Brilliant Mpofu khona ngale ke kule South Africa. Mpofu, kunjani baba?
Hayi, ngiyaphila.
Usebenza umsebenzi bani khona?
Usebenze ukontraka, yasiyona lo kuyakha.
Yelula sizwe ukuthi wakhani, uyabusenzani?
Sebe siyakha just izindlu zabelungu, sometimes siyathola siyathola i-room indlu yomlungu siqale from scratch siyakhe size sifike ekugcineni siyirufe kuplastwe sifake reno light everything nje just like that electric everything nje
wolo kufundela kono
angizange kufundele just ngafika lapha eGoli ngo-2016 ngajoyina lami i-contractor ngaqala ukwenza just contractor ngililabor mix idaka just like that lamazo lokho ngifunda umsebenzi siyaphambili.
Yes, ngathi kodwa kuyadlisa yini? Ubona zenu uyadobha mbijala amasenti kona.
Bona amasenti uyadobha because sometimes ngiyahoda after 2 weeks or after inyanga kudiphenda ukuthi umakethe endaweni enjani.
So akutshela abantu ngomsebenzi wakho njalo lokuthi abantu bafisa ukungena emsebenzini onjalo kumele benzeni. Njalo wena ufisa ukuthi uzimele wedwa utshaye ifotsholo wedwa kona.
Uzithola umsebenzi sometimes njengalapho endisebenza khona kuyabe kufunakala into ezinjengabo-passport. Ukwazi ukwenza i-permit and then ukwazi ukungena emsebenzini ube right just uthole ona le imali after 2 weeks and then just like that.
Ule exemption permit.
Yeah, and exemption permit ngayithatha 2019 mangifika la eGoli yiyo yabe ngiyisebenzisa just ukuze ngingene emsebenzini ngikwazi ukusebenza ngithole yona lawa imali engithola after i-fortnight.
Yes, siyabonga kakhulu Mpofu, ungadinela kusasa mfowethu, sibonge kakhulu.
Hayi, siyabonga, ngiyabonga nami ngiyajabule lami ukutholakala emsakazweni sengathi nami ngingazwakala.
Wezemidlalo nansi impumelelo yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seKasilaga Premier Soccer League kubika uJoseph Njanje.
Iqembu leli ndazi liqhubekele phambili lichayeziwayo njengoba linqobele iRentals nge-1 kanyaya emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yemandaba namhla emini. Ohlohlele iqembu leHighlanders kumele ikhaya ncube limpumela itsho ukuba iqembu leBhozo selikhokhela ngemiklomelo emine phezu kwengalane yemiklomelo njengoba selile miklomelo engamashumi amathathu lanye 31 ngemva kwemidlalo elishumi lanhlanu 15. Ikanti elisendaweni yesibili leNkezi Platinum Stars lile miklomelo engamashumi amabili lesikhombisa 27. Emdlalweni oqhutshelwe enkundleni yeGibo iqembu leBulawayo Chiefs lichayele 3 ngetri kanya njalo umgadli uAbriel Jirinda nguye olitshayela emambuleni kathathu. Ngasebhatha enkabazwe iqembu leBlack Rhinos libe ngujikelo bhanqa 1-1 lele wange. Ohlohlele iqembu leRhinos ngualan Gadzi kwakuthi ohlohlele iqembu lewange ngukelishi Yandindi. Ngimele istudio 7 koBulawayo ngingujoseph Njanji.
UJoseph Njanji uqoqa njalo lo wayengumqeqeshi wamaqembu abalisa elamazulu elenjube Sundowns uDaniel Ndlovu othi sebebalutshwane abasakhulayo abathakazelela ukudlala umdlalo wenguqu kulezi nsuku.
Ndlovu uthi uhlonzi lomdlalo wenguqu kalusafani lakudala ngoba kunengi bona abakhula bekwenza okungasayenziwa ngabasakhulayo kulezi nsuku.
Idifference engathi inkulu passion esingathi ngesilungu bathi passion. Kudala siqala sidlalelele lo mphephe lesikwea kube le freedom ubuthona ilanga lonke useboreni and abantu even laba beqeqesha ngabe ngabantu labana ababelothando lwebhora. Uthando hatsho kwemali. Umuntu belithanda lona ngokwakhe ibhora ubedlala okokuthi into le uyayithanda hathi okwemali esesikubona namhla ukuthi hayi inxa imali ingekho hayi ibhora alisekho and the technology esesiyibone sikhona khathesi isenza ukuthi abantwana bona ababancane abaningi sebezivukelela othelevishini ngemafonini lapha uthole ukuthi abantwana ukuthi bayedlala lona lele lephepha abasalandaba lakho ngenxa yokuthi kulezinto eziningi asebezenza khathesi.
Undlovu uqale ukudlala ibhola eselokishini lelo vive ngama-1980s lapho adlalele khona iqembu labasakhulayo elaziwa ngokuthi yi-Manchester United. Uthe esuka lapho adlalela amaqembu abalisa ele Gold Star, ele Vitaform kanye lele Hunyani lona acine eliqeqetsha.
Ngadlala iminyaka ephose ethize ngagcina ke sengiyimfuthi esengikhosha iHunyani Corrugated. Ngahlala kiminyaka kusuka nje oDezi befika besuka kuma-juniors Dezi, uThabani Masawi, uSouth Sophiri, uJoel Lupadla, uNdodana Sibanda lapho ngihamba abantu abadlale ku-Premier League uNdodana Sibanda, uNkosi Thabile, uNeva Nyoni, uJohn Sisiyo Zamba bebesuka bonke kuqembu lami ele unyane corrugated
ikambule corrugated debeli dlala kusigaba sika division 1 njalo umsebenzi wakhe omuhle udale ukuba aqhatshwe kuqembule amazulu lona ebelinge linye lamaqembu ahamba phambili emidlalweni wenguqu kweZimbabwe eminyaka enedlileyo
ahlala iminyaka phose ngu 4 kumazulu ngasuka kumazulu ngaya ku Indube Sundowns lapho ngihlalile iminyaka ku Sundowns iku Premier League lanxa isiku Division 1 ngathi ke ngisuka ku Indube Sundowns ngaya ku Real Stars iku Division 1 ngahlala beku Real Stars yathi ke lapha nokudilika kwa Real Stars ngaya ku New West ke ngagcina ke ngo 2013 ngase ngicabanga nje ukuthi ngeke ngihlale ngeke ngishiyane lokwebhora kwaze kuzofika ke khathesi ke semcelwe ngamadoda lawo awe Ratanang timu ese Country Park.
Iqembu le Ratanang lisungulwe enyakenye njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Division 1 Soccer League. Ngimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sike sizwe ezomculo.
Kuti crossing leke ikhuluma kabanzi ngempilo yabantu bakithi sibabona be cross eLimpopo besiya eSouth Africa. It was prompted mainly by issue ama permit ukuthi njengoba ama permit la sokuthiwa expire azaphela siyoba yini ke esizweni sakithi abacross abuhlungu abanye siyabona imiphefumulo isala lapho kuLimpopo River bethathwa ngamanzi abanye bebulawa yini ababantu abangalunganga engibazizonda kakhulu ukuthi amagumaguma impilo yabantu bakithi ibuhlungu kakhulu mabe fike eSouth Africa bahlutshwe ngabantu be-xenophobia kuthi ebuyelani kini ukhumala axotshe omunye ukhumalo ngoba lowo khumalo wazalela ngangale kaLimpopo babuye babotshwe ngamapolisa kuthi anamaphepha so it's basically that. It's a very good album. Abantu bangaya kiyo bayayilalela on Spotify, on all online platforms, naku YouTube ikhona, YouTube Music ikhona, bakholise kakhulu. Zikhona ezinye ezimbili engizishayele ngezomoya, zitshengisa nje abantu ukuthi before kufika indoda emhlophe e-Africa, uNkulunkulu thina esimbiza mfihlakalo umveli inqanga wayevele khona okhokho bethu begade izintaba kubonjeleli besiyaxhumana nalo uNkulunkulu. So it is just ukubabisela emuva nokuba remind ukuthi azange sazi uNkulunkulu ngokubuya kethiwa besivele sibazi uNkulunkulu abakholisa abantu kube kuhle njalo. Siyabonga.
Ngoke umadlela sikhobokhobo liyamazi kakhulu. Singagqiba uhlelo lwethu lamhlanje othi sikhangele ebesilazo. Umkhokeli webandla le-Citizens Coalition for Change uthi uzanqoba ukhetho oluzayo. Laba kubandla le-ZANU-PF Party basekelwa nguZulu elizweni lonke jikelele. Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi kumele kulahlwe umthetho omutsha we-Patriotic Act. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Lakho njalo ukuthumeza i-text message kunombolo 80+1 202 465 0318. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lamhlanje. Wolivalisa umthembo sithemba uKip Sithube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.